Ngemva kweminyaka emibili uhulumende kaMnumzana Robert Mugabe esuswe embusweni libutho, umnotho welizwe usufike kusibanga esingakaze sibonakale. Intengo yempahla iqonga mihla ngemihla, amanzi lamagetsi esetholakala kanye kumbe kabili ngeviki, imisebenzi isililihlo lentwala ngokungabonakali. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathi ethatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 wathembisa ukuthi uhulumende wakhe usevule amasango kulabo abafuna ukuzosungula amabhizimusi bevela kwamanye amazwe, kodwa amazwe angentshonalanga amaningi wona avala amasango esithi uhulumende wephula amalungelo kaZulu. Kodwa abasekeli bebandla le-ZANU-PF bathi uMnangagwa kaphiwe ithuba ngoba wathatha intambo zombuso, umnotho usuvele ubhacalele. Omunye wabatsho njalo ngumsekeli kamphathi intambo wezembiko lobungcithi balezinsuku uMnumzana Dingumuzi Phuthi. Sicale ngokumbuza ukuthi abakhala ngobunzima bempilo balezizathu na.
Engingakusho ukuthi ngabaqambi manga abantu ukuthi kube lobuhlunganyana obube khona kwezomkonomi. Kodwa ngiphinde njalo ngiphenduke ngithi kwakuvele kukhangelelwe ukuthi kuzaba njalo, ngoba ngithi bekuyikulungisisa izinto ebezonakele. Ekuqaliseni kuyavunyelwana ukuthi izinto zalapha eZimbabwe zase ziwonakele okokuthi kwakuthatha iminyaka emidingi ukuthi zilungiswe. Ngakho-ke ubuhlungu lobekade sihamba kubo yibuhlungu bokulungisa izinto ekade zonakele. Abantu besebegcwele ngokusela, abantu besebegcwele ngokungathembeki, izisebenzi besezigcwele ngobuvila, abantu besebevukela ukwenza amadili kungela misebenzi ebambekayo. Ngakho-ke sesiqala-ke ukuzwa, ikakhulu njengalokho okwenzakale kathesi, ukuzwa ibhajethi ipresentwa ikhuluma ngendleko zabantu, ikhuluma ngokuqhathwa kwabasha, ikhuluma ngezinto esile minyaka singazazi singaziboni.
Kodwa osakhulayo oyisiphathamandla sebandla le-MDC uMnumzana Gift Ostalos Siziba uthi iminyaka emibili edluleyo itshengisa ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe.
Kwezomkhonomi into esiyibonayo kubana-ke iminyaka emibili edlulileyo sike laleyo abayithi ngesilungu i-macroeconomic instability, okutsho khona ukubanisa umkhonomi wethu izinto ezincane umkhonomi ezihambisa umkhonomi azinangakuhle, yikho sibona intengo zikhwela. Yinto yokuqala kumkhonomi, intengo sezikhwela yikho kokuqala. Okwesibili umkhonomi esikubonile kweminyaka ethu edluleyo kusukela kuNovemba 2017 kuze kufike namuhla yokubana-ke imali iluza-ke ivalu yayo. Ngesikhathi sikamgabe singazasiyenza dona kathesi singwa ngikhuluma lawo nje kufunakala amabhondi ayi-16. Okwesithathu kwendaba yomkhonomi esibonayo yikuya phambili kokuswelakala kwemisebenzi, okuyiyo-ke into eyenza ukuthi umkhonomi uye phambili, ukuswelakala kwemisebenzi nokuvala kwama-indasi.
Umlobi osakhulayo uMnumzana Owen Mothobi Moyo uthi kuningi ukutshengisa ukuba uhulumende okhona angaze aphiwe eminye iminyaka eminingi angeke avuselele umnotho welizwe.
Nxa sithakale umnotho welizwe sikhala iminyaka le emibili edlule, sizakhangala thina sithi thina okwenzakalayo eZimbabwe yikuthi umnotho welizwe ibulawa yikuthi iZimbabwe theoretically democratic state but practically military oligarchy. So thina we are suffering njengabantu ngesizathu sokuba into eyenzakalayo ukuthi i-military oligarchy is looting in ama-funds.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuvuselela umnotho iyasebenza, osekubangele ukuthi ayekethise isikhathi sokubopha amabhanti i-austerity ngesilungu. Kodwa uZulu uthi akula ngitsho ukutshengisa lokhu.